Iqembu lamankazana leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguquselizele lokusigaba esilandelayo somkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele Costa Rica lasePanama ngenyanga kaNcwabakazi. Iqembu leli eliqeqeshwa nguRosemary Mgaga lidlulele phambili ngemva kokunqoba elemalawini 2-1 nxa kuhlanganiswa impumela yemidlalo emibili edlalwe yilawa maqembu kusigaba sePreliminary Round. Umdlalo wokuqala odlalelwe kwelemalawi uphele amaqembu lawo ngetshikilobhanqa 1-1 kwathi ngomgqibelo owedlileyo iqembu lezimbabwe linqobinye 1-0 loba linqobile. Iqembu lezimbabwe kalidlalanga ngendlela ethokozise abalandeli balo, kodwa umgaza utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba iqembu leli labadlali abalesipho sokudlala umdlalo wenguqu abangenza izimanga nxa bengathola isikhathi eseneleyo sokuzilolonga.
Njengoba senelise ukuchapha kusigaba se-preliminary, sekumele inhlanganiso isiphe isikhathi eseneleyo esokuzilolonga sindawonye lamankazana. Sinethemba lokuthi sizabe sithola amaviki phose amabili ukuba sihlangane silungisise lapho oxeza khona kunxa zonke zenkundla.
Iqembu lezimbabwe lizadibana lele-Ethiopia ngenyanga kambimbitho kusigaba sakuqala esomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba. Njalo iqembu lizanqoba lapho lizadibana lelizanqoba phakathi kwele-Botswana lele-South Africa ngenyanga kaNkwenkwezi kusigaba sesibili. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu le-Matabeleland Tuskers kusasa langolwesithathu lizadibana lele-Rangers kumidlalo yohlobo lwendlala iphele phakathi kosuku olulodwa. Imidlalo izaqhutshelwa enkundleni ye-Queen's Sports Club njalo iza kungensuku ngaki. Iqembu le-Tuskers linqobe le-Midwest Rhinos nge-32 runs emdlalweni wohlobo lwendlalwa phakathi kwensuku yezine. Isiphathamandla seBulawayo Metropolitan uNicholas Nsingo ukhuthaze abalandeli bomdlalo kakhilikithi ukuba babuye ngobuningi bezosekela iqembu le-Tuskers.
Ngolwesibili siyabe sidlale le-Rangers khonapha futhi ama-1 day ngolwesibili langolwesithathu. So abafana babe bekhona futhi khonapha siyabancumisa ukuthi beni bebuye bezobasapota.
Nyake nye iqembu le-Tuskers linqotshwe kufinali yomncintiswano we-1 day linqotshwa ngele-EKZ kanti yilo eliphakamise isicoco kumncintiswano we-2020. Ngimele isitudio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.